Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uThandono kaWande olisipha indaba ngolimi lwesiShona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi linobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo-village head noma usabhuku wabo ovela ku-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acithwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi ama-youth, i-majority ama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo elezanu PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka-2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda okwakha izindlu.
Kodwa ke nqaso kubuye ukuthina uhulumeni uyathembisa ukuthi igethi zaba nganeni ukuhlupha kwayo nqaso kuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagethi alingana le 300 megawatt.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa osobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limqotho elabadala abathi okuluma indlela ngwakho njalo inhlwa kayibantwana ekhaya sede silomcukumulo inyanga ezimbili sikhangela ukuthi kungani njalo abantu bemareserva nebemaplazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile ngafika umuntu emzini. Ucukumulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omhadi ede lomzabalazo inyanga ezintathu ezedlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela kuZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo-village head noma usabhuku wabo ovela kuZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi, bangena inhlangano yiphi, ama-church aphi, njalo laba osabhuku yibo abazadingisa nokwevoti bahle bakuthi abantu labo abadingababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enyibandla ngaphandle kwezandla. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yethu bazahlala becubungulana they spy on each other. Ngaye emchadweni abantu batshele, ungaye echechi bakwazi, ungaye emfeni bakwazi, ungavakatshela bekwazi. Yikho sesibona ngani i-strategy lezi ngezika Adolf Hitler owe-Germany, lowo owaqalisa naye ukwenza izinto ezinjalo. Waforma i-Teachers Association, Nazi Teachers Association, waforma okuthiwa Nazi Lawyers Association, waforma into eziningi, women, Nazi Women Front. Yikho ke abantu bakithi siyabacebisa ukuthi konke lokho okwenziwa izana akukho emthethweni. Traditional Leaders Act iyatsho mhlophe ukuthi umuntu okhethwa ebe ngusabhuku indlina noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party, fanele ezimele mpo ngoba uyabe edila esebenzela abantu uzulu jikelele. Njalo le constitution yethu kufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhuku, village head, crawl head, traditional chief, emlisa akafanelanga bangeneza ama-politics. Kodwa kathe sesibuka ubaba uMhadi efanele ukuthi nguye o-protect i-constitution, se-violate i-constitution, ethatha abantu ama-political activists sebenza osabo. Kathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-affidavit, kwenziwe i-fake affidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona besavakala. Abantu laba strategically kuthiwa baza hamba ndlano yevoti bekhuba abantu babo ukuyavota, yena usabhuku wabo ephambili, usekendi wakhe esemuva. Yikho ke sizama ukuthi bakunanzelele ukuthi into yenziwa izane kuphelelwa ngumphako. Esele amacebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibile ukuhluthulelwa constitutionally umbu. Hhatshi sinani sisithe sililuma indlebe lisale lani lisazi, sibambele into ngobunono. Yikho sithe inhloka yibantu angekhanda. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla elibusayo le-ZANU PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo, likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo. KwaBulawayo, umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Jabulani Sibanda usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe, ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
USibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini akoBulawayo, lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe nguSibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sisibuye singakhishwa umuntu, sisishukelela abasonke siyakhuzwa. Uyimali esiwuhola sihlanganise, sithenge inkomo, sithenge usifanda, sithenge isitendi. Sethule isitendi ephumla South Africa, because we come to know what you want for you.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you. If you are attacked, I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your nation serious as a people.
In fast, you're also fooling.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa nguSibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi uSibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye inkokeli kubandla leZaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hhayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hhayi la yosemsebenzini umfowethu yikampeni leyo ukampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli bandla libusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho lesiyaphambili.
U-Senator Gideon Shoko, owebandla le-Citizen Coalition for Change, uthi ibandla le-ZANU PF alinamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni, i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions, kuyenzwa kuma-public service, kuma-public servants, it must be done in public service commission. Yiba abayi-in-charge ngezinto lezo. I-campaign ye, uvilokhu vele, kunjalo vele i-ZANU ihlale njalo.
Intsha yebandla le-ZANU PF kobulawa ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU PF.
Ukutshiwo ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansil ukuthi anike kontanga istendi kumba abafasilitatele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa ikhansil ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala bona pana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolwe ekhampeni kodwa lokuthi luyempawu ontanga.
Omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kakhulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands but inkinga yokuthi ama-youth i-majority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgcinihlalo waleli bandla koBulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Himele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Bandla.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yebona ngaloludaba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititshi zamagetsi ewange leCaripa njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphonga ukucitsha loba sikhathi bani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho obuyithumele kodwa-ke ngiphuzile ukuphendula ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile imafoni abengachajanga. So uhlupho esilalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga, acitshe ngo-7 p.m. Khonokuyana-ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshele ukuthi ha njengoba imini yonke setshone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kutsho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka, abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni ayina besenza lokhu lalokhuyana kuphonga ukuthi qa asehambi ukuthi azabuya nini. Yilo kuhlupho abantu baye bengalwazi enelisa ukuthi abuye madabu kabusa, enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema lakwakrateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esiningi abantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula, kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi, uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi eledlula lapho, ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units kuyukuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badiphenda ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu lona agcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlala iphansi, kayehliswe. Kubezokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi, kulalabo abawathenga bengakasebenzi, kubezokusiba lalabo
abawasebenzisayo babesebebhadala ukugcina sengathi ngama fixed charges labana abangafakelwa ama cash power. Labo ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo wonke umuntu kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa amagesi. Nxa kuyikuthi lizwe lonke lisebenzisa i-cash power, abantu abasebenzisa i-cash power. Nxa kuyikuthi abantu basebenzisa ama-postpaid meters lawana, kumbe ama-postpaid amagesi lawana abhadalwa ngemva kokusebenzisa, wonke umuntu kabe njalo. Kodwa sokuvamile kathesi ukuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa amagesi, okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi yabidula kakhulu. Kodwa ke nxa sokubuye ukuthini uhulumeni uyathembisa ukuthi igetsi zaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale. Ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje eParliamente, bakhulumile kuma statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovember siyaphela amagetsi abengaseyilohlupha elizweni. Ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi 300 megawatts. Kodwa ke iunit 7 lana ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usechayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba elePakistan ngerun enye emdlalweni weInternational Cricket Council Men's T20 World Cup eAustralia izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eKaroi adinga ongaba lolwazi losane oludojwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucatshangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ongathesi ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi nakubalaleli baka Studio 7 la kungakhethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlawumbe mawungasenzela lesibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesiNdebeleni ngoba ayiqiniso badala ayikhona. Akusiyindlela le siyokuphila. Hayi akuseyiyo so kufanele sithathe linyathelo lelo lizovuma esewesiphumelalo ku-family meeting. Bengisacela ngale kubobaba uGawule la kubochuma la kubo ngale kubaba uOndiweni la ngapha kithi ke nje kumthwakazi la kubomafa ubaba umafa ngale sike sikhulumeni senze i-family meeting nje ngoba sizokhuluma sithi njengamaphathi wonke ngoba vele omunye uzobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti ke ngapha thina sesiyalimala lathi njengabantu besintwini. So isicelo sami msakazi, ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo bantu wonke lamabandla angathi aphethe and bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhu. Kodwa ngaleso sikhathi siyabe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini. Kukhona into engahambi kahle la, phela ngeke size sihlupheke siye labantu bethu basale behluphe. So asilungiseni le, ngicela bathokaza bahle kini lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwale side. Sizibambeleni nje i-family meeting silungiseni okwasekhaya. Isicelo sami enginaso leso kubochuma la kubo Gawule ngale la kubo baba uNdiweni langapha kithi kubo Mthwakazi abahle. Asike sihlaleni phansi njengabantu ba sizozondelana sithini indaba nansi la konakala siphele yabona manje asikwazi ukuphila iliqiniso sengalisho leso msakazi isicelo sami njengoStudio
Studio 7 abantu abaphucukileyo abasebenza umsebenzi la oqhatshelwayo alikhethi hlangothi iStudio 7 siyaza ithatha ihlangothi siyabonga kakhulu ukuze izindaba elisinikezwa zona hayi noma lalithi abantu bathuka kodwa ubelieve gawuli yekelani bengani bayamtshela abantu akulandawo yekelani bengani bayamtshela ikuthi ungani uyacitshelwa akazazi vele into ayikhulumayo akazazi shemu kazazi ye thina bezanipifu ye thina bezanipifu izanipifu ngeyomuntu wonke funeka kufunde khonokho akula muntu ongabuswa izanipifu unkumuntu ubuswa yihulumende wezanipifu engakwenzekani ngeyakhe ungakhangela lwani umuntu lwani wesishoneni wethi kulobuzini kwetuchamisa mtengese awurayiwe tengese nebana bakhe nebasikiri bakhe ngawurayiwe azanga yenzweni kodwa kubheka uJob Scar ngokuzama umore blessing ali ulokhu ephakathi kodwa yena uyasethi hey ilizwe lilomthetho lwani umuntu wezana uchamisa kabulawe kuye umthetho kawukho yini indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lwani umuntu kuzamphelela uyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idea yakhe kakurungu but yena ubelieve kawulu uhlale ebantwini lomuzi ebantwini uhlale emalokitshini kahlale istate house ungamtshintshela kuyinto lokhu uzabe sebone ngani kubi engabona abantu abakhatshana kwamazwe ngani bambuka bazasuka behluphanela ngelinye lamalanga aseqalisa ukuthi bamzondile kathina ngiyongakhethi magama okunye la uyakhetha amagama ungaze abhabhula umbangazwe ngani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisukele kokunye la nxa ukhuluma ungabonti lokhu kubuhle kubonta lokukubi lami kusendithatheke kakhulu siyabonga
Studio 7 ndivuka njani badala ndivuka njani hayi thina siyavuka sibili hayi ngilithanda lonke basakazi bethu ngithanda lonke lisibalele indaba ngesindebe nangesishona lonke ngiyalithanda kakhulu ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke ileluse iligcine nomsebenzi elisiphathele wona ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli be-Studio 7 jikelele asikhuthazananeni kakhulu ngohlelo lokhetho lweZimbabwe bakithi ekhaya sikhuthazananeni kakhulu abalaleli e-Studio 7 bonke abindawo ngezindawo kakhulu abasekhaya likhuthaza i-youth yebhalisa ukuvota yebhalisa ukuvota i-youth kuvotwe nasifuna utshintsho imfundo izibhedlela zibe khona amatitsha ibe khona emakhaya imfundo ibe khona kube le-education e-right ekhaya asizamenini sibili bayebhalisa kube kuhle sibini babona ukuthi umumi njani abantwana baseZimbabwe labadala konke liyabona ukuthi kuminjani khuthazana abantwana bevota umntwana senxa sele more than 18 eselelungele lokuvota oselesithupha selelungele lokuvota hambani liyebhalisa ukuvota abantwana livotele elikubonayo lani likhulile liyakubona ukuthi kuminjani elizweni lakini akudingi ukuthi ubuze ubani kumbe ubuzeni uyabona ukuthi kwenzakala njani kulaziphofu ezimbabwe gabana kulantu bonke abantu babona bayacabanga bekelane lezanu p f le encindezela abantu ayekelwe sibili izanu p f le encindezela abantu ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala kusele kudaleni khonale kuzofika lesi sika sanamhlanje hambani liyevota mayouthi sonke nje labadala sihlane esikhuthazana nene kuhle siyanani nalokho esiwududule sesilokhu silubambeke kuze kube nini abe shure abantwana balakusaza manje kwakathesi zamanini hlobo
salubonani ku-Studio 7 bo-Chris bo-Dungamini lonke abasakazi baka-Studio 7 linjani siyabonga umsebenzi eliwenzayo elokukhipha zonke iindaba lezinye ziyabe izanu p f ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuzizwa siyalibonga umsebenzi likhontinye kanjalo kungayisini ube lathi sesapho sele balakwe likeli sicela ukuthi abezani PF sicela ukubuza ukuthi imgwaqo sizothaya lungiswa umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo siyenkayi kusinsi kudala wathiwa ngabelungu lamanje ifile ngamagodigodi kathi uthaya lungiswa yuphi umgwaqo sicela basiphumele egcikeni basitshele ukuthi yuphi
Salubona nesizwe sakithi sakomthwakazi okhulumayo nguPrince Ngomo wakonyongola ekhesi ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalela ezweni lakithi abantwana ukuthi bayafakwa kupolitiki lalapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda into zepolitiki bengithanda nje ukuthi nami mphawule sizwe sakithi sakomthwakazi kukho konke okwenzakalayo abantu abadala isifiso sami sokuthi siphume kulabo bantu abamashona sizimele thina sodwa sizimele thina sodwa sisizwe sakomthwakazi ngokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki kwenziwa ngabantu abasuka le esishoneni bezokwenza kithi esayidini lakithi seloko kuqalile zonke lezi zinto kubo harara kukayenzakale zonke lezo zinto lokho ezenzakala esishweni sakithi samandebele so besicela abantu abadala mhlawumbe lakini baphathe ukuthi mali ngabe lilawo amandla ukuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho or liqumise lina abantu abadala anyeke mbona
kunesibhedlsalibonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezilehlonzi nsuku zonke siyabonga siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela kungayisini angasazi lutho hayi ngithi ngiphawule ngezanu engatshaya abantu bakithi mpela iqale batshaye batshaye kungakavotwa bethi ma sekuvotiwe bethi bawinile asokuwina vela bawinanga bazokwinisa ngodlame abantu bayethuka bayesaba khona ukhyano kegugurawondo kwayenzakala abantu becatsha betshaya betshontshe ubusuku izanu vela ayiwini okwakho okwabo lidlame kuphela babaziqhenya lo mna angakho bekhuluma mpela ethi bawina bona 2023 eropa lapha unkulunkulu kadakwa asimeni ngomthandazo bantu bakithi one day unkulunkulu uzasiphendula mpela nyabonga ingadonsi kakhulu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedale le-The House ecubungula udaba lomvukela owanyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Likomiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kamnumzana uDonald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanje ngomnumzana uDonald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungakhulunywa lokhu nalokhu nalokhu kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibonthi kuphele laphi ngoba yena umnumzana uDonald Trump abantu abanengi ngabamthandi ngendlela ke approach ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokho akwetheswayo sesingathula icala ngenxa yokuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, kangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini bananzelele umnumzana uTrump sesifikile esikhundleni. Abahlakaniphileyo bake behlala besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo nxa isikubalekele umkhono uyinazelela. Ngakho abantu abaningi bakunazelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzane uBiden. Ngakho ke nxa kungaba nomncintiswano namhlanje ekuncintisana uJoe Biden loDonald Trump ngibona uDonald Trump ewina nje kakhulu futhi ngebanga elikhulu kakhulu kokuthi umnumzane uBiden uyabengalandeli lokulandela uyabebona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi oluvangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa, sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto. Ezekuseni lizazizwa ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo.